ukuqhamuka kwezikolo kunsuku lwesana kwedlula kudale ukuqhamuka kodolo okungaziphathi kwabantwana kwezikolo osokwethuse ababamisile abazali. Umhlahlamoyo wenhlanganiso yabasakhulayo e.youth uthi i-lockdown yiyo engabe iqhebise ukungaziphathi lenduko ezihambelana nalo mkhulu.
Abantu abasha bese betshona behlezi ezindlini endi naturally nje ngokuba ngabantu abatsha indaba zocansi lezi bese sithi umemetheka kakhulu, yikho bese sibona ama STIs lawa abese sisememetheka kakhulu kuma communities yethu.
Uthi udubo lokuyanga lokusilela kokudla ikakhulu ngesikhathi se lockdown kubangele inkinga ezithiya ke amantombazana labesifazana bekusimo sokungenelisi ukuzivikela.
Ukudla bekuvela ngaphi, sikhanyela futhi labanye ezithi nama-child headed households. Futhi rayithi nxa umakhelwane esethela ukudla ulakho kodwa usefuna ucansi, ngenzani mina njengomuntu omutsha ukuthi ngikwazise ukuthi ngilale lami ngihlile kumpela abana wami silale sihlile.
Umnumzane Tosa Mutaneri wenhlanganiso yezisebenzi zasemapulazini eGapuz uthi iningi lezisebenzi ikakhulu ezesifazane ezisebenza emapulazini zikhala ngokuthi azilufinyeleli uncedo lwekwelatshwa loba ukuzivikela kwezempilakahle.
Ngabala esiwathi ngama-sanitary facilities, siyabona ukuthi akula futhi ama-toilet emasimini abanye abasesifazana basebenzisa kumbe amahlamvu ezihlahla umanxa bese wokugeza.
U-Andile Ndlovu wenhlanganiso ye-youth.com uthi babona okudingakalayo kuyimfundiso engenza umuntu enelise ukuzivikela. Abantwana bedlula amakhulu amane 415 babikwa bemithiswe esabelweni yesemanikaleni ngesikhathi se-lockdown okugoqela labantwana ababemfundo yaphansi nga-grade 7 abanye betshiya isikolo sebesiya kwendiswa. Abazali abaningi basale bedidekile bengazi ukuthi bavumeze abantu ababo ukubuyela esikolo kumbe ukuba bezihlalele ezindlini besesabela ukuthi bangabamba izifo ezifana nengulamakhwa kumbe ukumithiswa phezu kokuthelelwa sona isifo se-coronavirus. Abogatsha lwezempilakahle batshele ijale lephalamende kwisikhatshana esanda kwedlula ukuba abafundi ababuyela ezikolo lokhe bebalutshana, njalo ababalisa abalokhe besasebenza beyenela ukuba balondoloze umumo umuhle ezikolo. Inhlanganiso ezimele amalungelo abatsha kwezempilakahle emacansini zithi ukungaziphathi kwabantwana ezikolo ngesikhathi sokungena kuhlandla lesibili sokubuyela kwabo ezifundweni, ababalisi nakwelinye icele bekhalala imisebenzi sokubuyisela muva umsebenzi okade sebewenzile wokuvikela abesifazana kwezempilakahle. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.